esikubonayo kubana sivoteke kukhetho olungileyo ngempela sonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZANU-PF yaqalisa ukuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kula bantu abaphuma under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandelayo number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu ensiza lasematopo, number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli iZANU-PF, number three ukusetshenziswa kokwabhuzwa-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhithela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu aba-breva out and came out bavotela-ke iqiqisiwe kuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kunezinto okufanele siyilungisise.
Ye khonapho ungakafiki khonapho-ke akutho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe endaweni eziningilezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform okuveza-ke leyo jikelele kuzimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho ezimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu bebrave out bephume. Kodwa-ke unanzelela ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apathy, number two kule nkinga yokubana iZANU-PF abantu yabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-possibility yokudliwa.